ngibona ngani ukuthi ukuthabe njalo eyabe kuyokuphosisa asokwethuleka kodwa ke imbamba ndawonye ingatsha zonke zibamba ndawonye nxande zize vele kufunaka ukuthi ngabe izini amabandla aphikisalayo bazwakala bekhuluma ngakhona ukuthi hhayi sesingenela lathi sincedise ukubana sithole ukubana singaba le mpumela mhlobo bani ngoba lokho akusho mpumela ebandleni lodwa kumbe elenzamthetheni kusayo yimpumela amabandla wonke abantu bonke isizalwane sonke seZimbabwe kumele sibe lomlando ukuthi yona sibambe umsebenzi lowo uqhubeke usiya phambili ngoba ilizwe ngelethu sonke ungakabi yizanu p f ungakabi yi-NDC ungakabi yilutho kumbe eyisabo ethize uqala ube isizalwane saleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kubalulekile ukubana entweni yonke esiyenzayo entweni yonke esicabangayo sicabange iZimbabwe kuqala singakacabangi okunye.
Ye wena mnumzana Sibindi uthi wena ngodaba lolu ingathi yehlulekile yini izanu p f?
Well, okuyiqiniso yikuthi abantu bebekhayele ukuthi izanu p f uhulumende wezanu p f abantu bebefisa ukuthi ngayo impilo iyaqhubeka isiba ngcono. Okokuqala enza kutho yikuthi engathi mina lapha izanu p f okungathi iyasilela khona kumbe iyaphosisa khona kula. Into enkulu yikuthi nxa kufanele kwenziwe izinqumo ezizaaffektha ilizwe leZimbabwe kuqakathekile ukuthi kube nalokukhulumisana ngoba igalo kuloko kuthiwa yi-consultation ngesilungu. Ngibona ungathi iZANU PF iyehluleka khonapho. Ngizanika ama-example. Ungananzela kathesi iZANU PF uhulumende weZANU PF kule ndlela yokuthi ngasizala izinto wabuya le ndlela enhle kumbe ipolisi enhle iforum lena kuthiwa yi-tripartite negotiating forum yenza akhuluma ngayo engenise uhulumende ingenise ama-employers kumbe abaqashi ingenise le-labour. I-forum leyana yayijonge ukuthi nxa kuzaba lezinto ilizwe ngaze zingahambi kuhle abantu faka amakhanda ndawonye babonisane kodwa singananzelela angathi mingakhathesi iminyaka kukhanye ungathi iZANU PF leyani ifora iyayibhelela kodwa kashiyakubhosi leyani ifora yiyo njalo eqakathekileyo. Njalo phezu kwalokho futhi ngathi sikhuluma ngendaba ye-consultation kulezinye izinqumo esibona ngathi ziyenzwa iZANU PF ezenzo zingazihambeli kuhle. For instance kathesi ungakhangela impilo yabantu enzima akula muntu ongakwala lokho. Abantu baphila nzima, imisebenzi ayikho, abantu bayalamba. Kodwa phezu kwalokho iholo abantu liphansi, intengo ziyakhwela. Kodwa phezu kwalokho siyabona iZANU PF futhi ithatha ifake i-tax leyana ye-2% yama-transfers leya. Khonokwana kubulala futhi umuntu nalo vele ithwele nzima.
Nanto-ke udaba mnumzana Juma uthini wena ngembono kababa uSibindi lapho ekakhulu akhuluma ngokuthi hayi kukhona sibili lapho iZANU PF ephosisa khona.
Ngiyamuza umfowethu ubaba uSibindi uyakhuluma umbono wakhe uqakathekile kubalulekile khonokho. Kodwa-ke njengoba ngithilo ngamaphambilini into eqakathekileyo yikuhlala phansi abantu bebonisana. Umkhokheli weZANU PF njalo umongameli welizwe ubaba uMnangagwa usephume kaningi-ningi ekufaka sobala ukubana kuqakathekile ubana abantu bazi ubana umnyango wakhe uvulekile njalo yena ubuye ngumongameli olalelayo okuthiyene nalokho esasiza kokuqala ukubana siyakwazi ubana siphansi kababa uMnangagwa njengokungani kuyasipha khonokho. Kodwa kaphezu-ke ubaba uMnangagwa ubuye ngesimo njalo nangelizwi lokuvula lokwamukela ukubana asikhulumeni yikobona uyamthola izini kuma-social media laba o-Twitter o-Facebook naloko okushiyetshiyene ukuthi yona sikhulumeni sibonisane. Kodwa-ke udiwo nje ukuthi yona abanye bethu basuka babe ngabaphoqayo nabathephisayo abangathiyo kodwa yena-ke ngumuntu ofuthi ngabe kuthiwa wonke umuntu uyangena sikhulumisane sibonisane ngoba ayisifo ukuthi iZANU PF yilo lodwa ibandla elizabona okuphelele njalo okufaneleyo.
Hayi kezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo mnumzana Sibindi usitshela wena ukubana ubona njani elakusasa ikakhulu labo abathi ibandla leZANU PF liphiwe isikhathi.
Ngibona ngakufanele balinonza ukuthiwa yi-denial syndrome. Sesikhuluma kanje uzizwa abantu beZANU PF besithi bona ibhondi le-US dollar le kuyalinga kodwa kusegcekeni kakulingani ungakhala ama-prize ukhanye kwenzakalayo ukhanye lama-exchange rate akuhambelayo. So ibandla leZANU PF likazelisiyabelivuma khona ukuthi kulama-problems and ama-problems engayi-identify likuvume khonokho mbona ngathi izwe lizaba-right. Kanti esikhuluma nge-Industrialization Act uhulumenze ukuthi tena Zimbabwe is-open for business kodwa ngezongulalwana umthetho okuthiwa bathi bona bafisa ukuthi i-51% ibe ngumuntu weZimbabwe akula umuntu le mali ekuzabuyeza farm manager so yeze into fine isikhangele ukukhulishwana sama police zakho ngakathi ukuthi abantu abangasinedisa akuthi xa kungenjalo vele abantu bazaqhubeka ukuthi hayi bangezani kuyeselehlulekile.